uhle ethwalelwe kwele China. Kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusikisela emuva ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President. Okokuthi ngalilizwe elilobukhokheli obukhululekileyo kakhulu ngase kike kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela upresident uMnangagwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi akula nkululeko ekhona elizweni leZimbabwe kwenza ukuthi kube kulokho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini ukade yena engazwa kuhle engaphathekanga. So kuyalibisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kuyini ojalo ukuthi ukwenze? Uyenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi uyenelise ukubhadala ngoba imali ezifunaka lapho zimali eziqatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadodana agcina esebenzisa imali ezisuka kumakhofazi elizwe ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu bencediseke elizweni.